Impumela yokhetho lweUganda iyadanisa kakhulu. Nginanzelela ukuthi ama-stronghold, bananzelela ke ama-stronghold e-opposition nama-detector lawa anjengabo Mseveni lawakithi lapha eZimbabwe. Bese besethusela kabantu, sinanzelela ukuthi amasosha betshaya abantu, edula abantu ke eKampala lakwamanye amadolobho. Kuyethusela ke abantu ke ku-stronghold ye-opposition begcine bengavotanga. Bese kusithi ezindaweni ke lapho ke ama-detector yikho alosekelo khona ekakhulu emakhaya. Abantu bahambe ngobuningi bayevota bese kuncedisa ukuthi ama-detector lawine. Isifundo esikhona ngesokuthi ke njengamabandla aphikisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-stronghold nalawo kuthiwa ke ngama-ruling parties, ikakhulu ke emakhaya kube losekelo khona. Bese kusithi lapho esilosekelo khona sithembe khona abantu sibakhuthaze ukuthi baze bethuselwe kanjani, kodwa ke abahambe ke bayevota ngelanga lokuvota, ngoba ke ama-detector lawo yindlela ekhangeleyo ukuthi abantu bethuselwe bagcine bangavotanga. Bese kusithi kwezabo ke izindawo ke lapho abalosekelo khona ikakhulu emakhaya abantu bese bevota ke bese bewina. Lanxa nje kunanzeleleke ukuthi kuba khona ukuqibilibezela ke kuba khona ke singathi rigging ekubalweni kwamavoti khona lapho ke sokuverify sokuzaannounce ama-results, yikho kujayela ukuthi kutshintshwe khona indlela abantu abaye bevote ngayo.
Abanye bafananisa obencintisana lo mongameli Mseveni umnumzana Bobi Wine lo Chamisa weZimbabwe, kodwa bese besithi kungani uChamisa yena kaqhubi uhlelo lokukhankasa olufana loluka Bobi Wine. Wena ungathini ngalokho?
Kwele Zimbabwe umongameli we-MDC Alliance uChamisa siyakwazi ukuthi-ke uncintise kukhetho olulodwa luka-2018. Simbonile ke ukhankasile okuzwayo ke wangena ebantwini wenza ama-rallies, kwaba le ndlela eziningi ezokuthi abantu ke bakhuthazwe ukuthi bavotele ke ibandla le-MDC Alliance. Yebo, kambe singamfananisa lo Bobi Wine ukuqondile, ngoba bonke bangabantu abasebatsha esikhangelele ukuthi ke ikusasa ke yamazwe abo ke ingaba sezandleni zabo. Kuyinto enhle naleyo, kodwa ke asineke ke sithi uChamisa kazange ke akhankase njengoBobi Wine. Ukhankasile sibili okumangalisayo, njalo ke kathesi sikhuluma kunje uselungiselela ukukhankasa kuka-2023. Sinanzelela njalo ukuthi ke ukukhankasa ke kuyatshiyana amazwe ngamazwe, awuyeke ukuhambelana indlela ke obe ukwenzakale ngayo Uganda le ndlela okwenzakala ngayo eZimbabwe. Kule ndlela ke sikhankasa ngayo esiboni ngazathi iyasebenza kakhulu, yikho kayo kaChamisa ukhankasile esilo ngo-2018.